Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani zilukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 23 Mabasa 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje ilunga lebandla le MDCT umnumzana Patson Murimoka uthi amapolisa awafuni kubopha umkhokheli webandla umnumzana Douglas Monzora ngokuphambula imali yebandla athi wakwenza. Ngalokhu sefuna lolu daba luye kumongameli Emmerson Mnangagwa.
But imali le kayisayenzanga umsebenzi ababe uvumelene ukuthi imali izabhadala lokhu lalokhu yana.
Kodwa ibandla le MDCT lithi akusiloqiniso lokhu.
Indaba ekhulunywa ngoPatson Murimoka ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukungezwani ephathini okusiyangisayo evesi lokho sizama ukuthi mhlawumbe kungalunga.
Ababalisi bathi ukwehla kwenani labantwana abapase imihloliso ye-A-11 nyakenye akumangalisi ngoba izifundo zaphanjaniswa ngomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokukhalala umsebenzi kwabotitshala.
Akuqhasho teacher babe baningi sishare amaclass la agcweleyo abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase.
Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ilunga lebandla le-MDCT umnumzana Patson Murimoka uthi amapolisa awafuni kubopha umkhokheli webandla lakhe umnumzana Douglas Monzora ngokuphambula imali yebandla. Ngalokho uthi sefuna lolu daba lwahlulelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa. UMurimoka uthi kule mali eyizigidi eziyisithupha 6 million eyacatshayo ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weCongress eyenziwa nyakenye. Limali ngeyiphiwa amabandla alamalunga edalela eParliament nguhulumende phansi kwesisekelo sombuso. Imali le ngethathwa kumithelo yezisebenzi. UMurimoka uthi useye emapholiseni kaningi-ningi wethula lobufakazi kodwa amapolisa awafuni kubopha uMonzora. Uthi usezame ukusa lolu daba kungatsha ezitshiyeneyo zikahulumende kunye losomlomo wedalela eParliamente. Kodwa okwenziwayo dololo.
Into yakuqala buti Chris, I am sure you know ukuthi MDCT njengepolitical party bathola imali from uhulumende ebizwa isithwa yi-government grant. I-government grant yabuya sibili last year for i-allocation e-MDCT. But imali le yayifanele ukuthi iyebhadala i-transport ama-delegates ukuthi bebuye ku-Congress. But imali le kayisayenzanga umsebenzi ababe uvumelene ukuthi imali izabhadala lokhu lalokhu yana. Imali yaphomba ukuswelakala ku-account. But umuntu owakhipha imali ku-account ngu-secretary general by that time othwa ngu-Douglas Monzora. Yena ngokwake nguye ongaba kwazi ukuthi imali le wayisebenzisani ngoba epartini akuzange kubuye ama-requisitions okuthi echasise ukuthi imali le yabhadala lokhu lalokhu lalokhu. Imali yaphomba ukuswelakala ku-account.
Kuyini elikhangelele ukukwenza?
Imali sibili siyazama, sazama. I reported the case on the 26th of December last year before the Congress. Ngoba imali yaswelakala on the 18th of December. Sa reporta ikesi, but into esimangalisayo yikuthi amapolisa it's now 4 months kabakathathi icebo elokuthi bebona ukuthi umuntu lo esimo reportileyo ukuthi wayenza icala waphomba ukuthatha imali eorganization without e-communication without ukuvumelana labanye abakhokheli abebandla. So we are still trying by all means ukuthi sipushe njengoba sa approach izakhi sahamba sabhalela Minister of Justice incwadi petition ngendaba ekungathabi ngendlela esithithwa ngayo ukuthi amapolice by now kwakufanele ukuthi alwane sebathatha umuntu esam reportayo ukuthi wayenza icala, but we are still putting effort right now. Today namhla sihambile sayachia petition ku Speaker of Parliament Honorable Mdenda CC to the Madam Speaker, Madam President or Senate Honorable Mebo Chinomona. We are still pushing asisoze sime until sesibona ukuthi umuntu lo esam reporter wabotshwa, ngoba nxa singaphambanisi sabona bomayi mfumila bebotshwa ngendaba lezi ezihlanganisela ukungathembeki. Njengoba likwazi ukuthi lathi silolungelo lokuthi nxa singathabi sizayenza indlela zonke until size sifike even kupresident.
Ubona abebandla le-MDCT inkokheli esike sakhuluma layo ithi yona imali ayizange ithaphazwe, kodwa imali yasetshenziswa ngemfanelo lanxa bevuma ukuthi bayithola emkambo wensitha ku-black market.
Buti Chris, abakhokheli laba ngobani? U-treasure ubaba uMdzuri nguye wayengu deputy chairman and then u-treasure wayekhona. So abantu laba abazakhuluma ngemali ngobani? Ngoba umuntu ofanele ukuthi ekhulume ngemali kaThesi u-treasure wayekhona, u-senator uChief Ndlovu.
Lo ngumnumzana Patton Murimoka, ilunga lebandla le-MDCT. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. UMurimoka wake wasa owayengumkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Twangirai emthethwandaba esithi ukukhetha kwakhe abasekeli ababili, yena wayevele elomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe, kwakungekho emthethweni. Kodwa lolu daba aluphumelelanga. Njengoba iStudio 7 ingasekeli ihlangothi, sixoxe lesikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube, yena olandule imbiko kaMurimoka wathi uMurimoka wenza ingani bakhona abamsebenzisayo.
Indaba ekhulunywa nguPatson Murimoka ngamanga aluhlaza tshoko aveza ukungezwani ephathini okusiyangisayo evesiloko sizama ukuthi mhlawumbe kungalunga, kodwa kuyatshengisela ukuthi kuyamemetheka kuyaphambili. Okokuqala kumele sikunanzelele ukuthi uMurimoka lo okhulunywayo akasuye msebenzi wephathi, akasebenzi ephathini, kaqhatshwanga ephathini. Okwesibili, akasilolunga le-Finance and Administration Committee yephathi. Okungangokuthi into akhuluma ngazo ukhuluma ngento angazaziyo, ukhuluma ngento angelabufakazi lazo. Iye i-Finance and Administration yephathi ayiphongubunjwa kulandelwa isisekelo sombuso webandla. Iyachasiswa ku-section 10.12 ukuthi amalunga ayo ngu-secretary general onguye uchairman yayo, ngu-treasurer general ongumsekeli, ibisisiba lo-secretary general, lo-treasurer general, lo-national organizing secretary, o-secretary general wamayouth lowabomama, u-secretary wemazamabhizimusi ebandla lamanye ama-committee members. Ngakho-ke abantu bona abasekela uMurimoka abahamba emapholiseni bayanika labo ama-affidavit ngabantu futhi abangayisiwo malunga e-Finance and Administration Committee. Yikho nje lobufakazi babo behlulekile ukuthi benze ukuthi ubaba uPresident Monzora oyetheswa lelo cala ngalawo manga kaMurimoka abe ngumuntu omiswa phambi komthetho, ngoba kuyatshengisela nje ukuthi yinzondo evela ekuthini wanqoba ekhethweni lwe-Extraordinary Congress kubana abe ngumongameli, njalo kukhangelelwe ukubana i-Ordinary Congress iza kuba khona kungela sikhathi eside esibuyayo. Ngakho okuningi kwakhona nje kuyatshengisela ukubana uMurimoka lo yisikhuni esilomkhwezeli waso.
Uyatsho njalo uMurimoga ukuthi enye imali yahanjiswa kuBlack Market emkambo wensitha lapho eyathengiswa khona. Kungakuliqiniso into?
Into kumele sinanzelele ukuthi imali ye-MDCT iphathwa yi-Finance and Administration Committee ilandela ugwalo lweziqondiso lwayo olwe-Financial Rules and Operation Standards oluyilo olutshoyo ukuthi imali iphathwa njani, oluyilo oluchasisayo ukubana unobhala jikelele nguye otshoyo ukuthi imali kumele yenzeni, u-Treasurer General nguye ovumayo ukuthi imali iphume yenze lokho okumele ikwenze, kanti u-Finance Director nguye othathake leyo mali enze lokho okumele kwenziwe kulandelwa leyo mthetho. Ngakho uMurimoga ukhuluma nje uzivelela ngkhaya, akasuye sisebenzi sephathi, akasuye siphatha amandla, uyakhwezelwa nje ibandla liyathola ama reports ngamaviki ngamaviki ku standing committee ngenyanga ngenyanga ku national executive njalo le national council. Yiko okumele ukuthi ngabe kule mali etshontshiweyo kumbe engabonakaliyo sokwavela ebandleni. Okwamanje ibandla kalila mali engekho, alila mali elisolele ukuthi kayihambanga kuhle ku extraordinary congress ngoba ama report wonke abuye. Njengebandla asilawo umkhuba wokuthi siveze konke okumele sikuveze.
Umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamashumi amathathu lasitshiya ngalombili 38 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Kumanani ayethulwe izolo kuvezwe ukuba iningi lalabo ababanjwe igciwane leli ngabavela esigabeni se-Manicaland abalitshumi lasithoba minwembili 18, kulandele abesigaba seMathebeleland South abayithoba munwemunye 9. Akula ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumanani akhitshwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abazinkulungwane ezedlula ichumi lambili 12,440 abahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Okwenze asebehlatshiwe elizweni jikelele bedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 308,071. Ababalisi bathi ukwehla kwenani labantwana abafunde bapasa imihloliso ye-A-11 nyakenye akumangalisi ngoba izifundo ziphazanyiswe ngumkhuhlane we-COVID-19 kanye lokukhalala kwamatitshala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Ugatsha lwezemfundo luveze izolo ukuthi phakathi kwabafundi abazinkulungwane phose ezingamachumi amahlanu 49,153 kupase abazinkulungwane phose ezingamachumi amane 39,802. Ngamanani aphakathi kwekhulu ama-percentages, inani lababhasileyo lehleli suka kusilinganiso se-83.1% ngomnyaka ka-2019 laya ku-81% nyakenye, okutsho ukuthi lehle ngokwedlula okubili ekhulwini i-2.1%. Ababalisi bona abaphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kwamalanga amabili kuphela ngeviki bekhala ngeholo eliphansi bathi nxa udaba lweholo lungalungiswanga abantwana abaningi abasoze baphumelele kumihloliso njalo lonyaka. Kodwa umgcinisihlalo wogatsha lwemihloliso olwezimsek umnumzana Edi Mwenje utshele umsakazo we-ZBC ukuthi bayajabula ngempela ngempumela yanyakenye ngoba abafundi abaningi bapasile lanxa nje bengazange bafunde ngemfanelo ngenxa yegciwane le-coronavirus. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, unkosikazi Nokuthula Hlabangane ukuze sizwe ukuthi inhlanganiso yabo ithini ngalolu daba.
Impumela A-level le siphumile iyajengisela ukuthi isikhathi se-COVID lesi abantwana bafundanga okuzwayo. And that last year bafunda kwisikhathi okufitshane, meaning i-content coverage yangkhona abakwanisanga ukuqeda ama-syllabus. Abaqedayo kusho ukuthi basebethola emaceleni ukuncediswa ngababalisi ukuze baphumelele esifundweni zabo. Okunye esikunanzelelayo kola okwenze yayehla impumela A-level indaba ye-teacher incapacitation, khona ukuthi u-teacher abhadalwa kuhle kwenza ukuthi even laphana isikole sesivuliwe after COVID asiyo wonke u-teacher ayisebenza gadalala esebenza ejabulile. Le ndaba ye-infrastructure as well ukuthi aluba uhulumende yakubona kuqakathekile ukuthi kwakhiwe amabhilidi ama-classrooms ezikolo lapha, especially kathi esinesikhathi esinje se-COVID, sikwanisa ukuthi abantwana bonke benelise ukuthi bathole imfundo elingeneyo, kungabi khona abanye ababuya amalanga, abanye bebuya nsuku zonke, abanye bebuya 2 days in a week, indaba yokuswelakala kwendawo zokufundela.
Kuyini okungenziwa ukuthuthukisa izinga lokupasa kwabantwana?
Esikubona kungayenza i-pass rate ibe ngconywana yokuthi 1 eqhatheke kakhulu, utisha akabhadalwe kuhle. Bona utisha engaphuma ku-incapacitation abe capacitated, utisha uyasebenza gadalala akave up isikhathi lesiyana asingazange sisetshenzelwe. 2, i-building of infrastructure, ngoba sazi ukuthi COVID izaphela nini, akube le more classrooms that are created so that i-social distance iyayenzakala. 3, akuqhatshwe teacher babe baningi, sishare ama-class la agcwele, abantwana bathole isikhathi sokuthi bafunde benelise ukuthi bepase. Singakwenza njalo impumela iyaba positive, instead siza increase ku-pass rate yethu ye-A-level.
Likhuluma nge-incapacitation okwenza lifundise kabili kuphela ngeviki kulezi nsuku. Luhamba njani lolu hlelo njengoba sibona uhulumende esethusela ukulibambela iholo kanye lokulixotsha umsebenzi?
Incapacitation indaba le sibabona befaya emaphephandabeni lapho ukuthi 50% yabotisha ayiye emsebenzini, lobe enye 50 hamba bathi ayisebenzi. Thina njengenhlanganiso kuyasitshengisela ukuthi imeseji yethu izwakele sibili, kutsho ukuthi sebekunanzelela ukuthi oticha abaye emsebenzini ngendaba yokuthi imali ayikwani. We are also hoping ukuthi bekunanzelela kunjalo bazathatha indaba ye-teacher welfare bayitreate with agents ukuthi ababone ukuthi kule solution ephumayo. I-solution e-positive towards increasing our salaries. I think kutsho ukuthi laba abasethuselayo bayasitrethena bathi no work no pay. Thina sithi thina sidla ama-threats, thina sikhuluma indaba eyiyo e-genuine futhi. Nalo abasethuselayo bathi no work no pay, singabayithusela sithi singabayithuseli njalo, sithi mina sithi asitshintshane no-right. Yena la iholi i-20,000 yethu yena le esiyiholile sithi sisimthathele yakhe ipay yena ayizuzayo. Sithi hayi, sicela lani li-budget nge-20,000 eholwa ngutitsha. Umuntu ohola i-20,000 ngeke ezeze kuqala ukukutshela otitsha ethi no work no pay. Sithi budget nasi 20,000 labantwana abangu-3 abafundayo abagadayo umchova ulandlu yarentu le mali ka-landlord. Sibona ukuthi nge-20,000 bond kuyaphumana. Yikho esikutshoyo ukuthi thina eyethu impi ukukhathazeka kwethu ku-genuine, asila imali okuhamba emsebenzini nsuku zonke, yikho sihamba kanye kumbe kabili ngeviki.
Unkosikazi Nokuthula Hlabangana ngwenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington, D.C. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lithi uhulumende wele South Africa usezaqala njalo ukusebenzisa ijekiseni ye-COVID-19 e-Johnson and Johnson eyayimiswe ukusetshenziswa ngoba abanye abantu abahlatshwa ngayo banquma igazi kwafa oyedwa. Iphephandaba Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umbukiso wezamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair uzenziwa ngenyanga kaNtulikazi, July, okwamalanga amathathu nje kuphela. Umgcini sihlalo wombukiso lo umnumzana Busisa Moyo uthi kuza kuba kulandelwa imigoqo yabezempila kahle ekuqhelelana lokuhlanzeka embukisweni lo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salibonani, salibonani bantu baka Studio 7. Salibonani bantu. Hayi, siyabonga, siyabonga. Ukusifaka lapha emsakazweni nathi siphawule into esingazithandiyo bantu. Besicela ukuthi cele impela ngempela ngempela MDC bantu, MDC bakithi. Hayi, siphathele ilizwe bantu. Mhlawumbe lathi singathi sithola ukuphila bakithi segangeni. Segangeni Nkosi yami, sicela ukuthi siphathele ilizwe bakithi, abazame indlela zonke bani. Amakhehla ayathi ukuphuma ukuphumela phansi kancane ethi ukuphumula. Hayi, siyabonga, siyabonga, siyabonga ngoba Studio 7.
Salibonani bantu esiphathele inhlelo ku-Studio 7. Mina engikhulumayo ngu-Alexander Khane, ngiphuma esihlobela. Ngisithi mina thina into esiyicelayo ku-MDC ekhokhelwa ngoba kuchanisa yikuthi, one, nxa ejoyina engavumi ukujoyinana la maphathi abambene lezanu-PF, avume ukuthi bahlale phansi njengamaphathi bakhulumisane ngomthetho wokuvota ukuthi bakhiphe laba bantu bezanu abayibo abavotisayo bathatha amavoti ethi banike izanu-PF, bavumelane inhlelo zokubana ukhetho kumele luhambe njani, njalo bazame lokuthi bacele ukuthi kube la mazwe azakhangela ngokhetho ukuthi abantu abahlukuluzwe, ngoba sesidiniwe ngokuvota ukuwina ngawina kodwa athathele. Kuyancedani khonokho, uyathathelwa ewinile njalo abantu besile. Thina sizubuhlungu kakhulu ngezihlobo zethu ezisithiya ngesikhathi sama-election, njalo siwinile ubaba uTsvangirai uze wafa ewine ethathelwa. So uThamisa kumele afunde ukubana kumele sibili bakhulumisane lama-opposition ngokubana kufakwe imithetho, hathi lokubambana lapho engabambani nabantu bezanu-PF abathengwa izanu-PF. Thina sikhuluma si-opposition enkulu njalo elombono okunceda abantu, MDC Alliance, njalo sikhokhelwa ubaba uThamisa. Siyacela kakhulu, sesidinge ukuthi siwine kodwa sithathele, asidinge lathi akudingwa abantu laba abazasimela izanu yebe ukwenza intandi yayo kuma-election. Ngiyabonga
shani basakazi be-Studio 7, siyabonga izinhlelo zenu lisethulela zona imihla namalanga. Siyabonga ngoba lathi siyakhipha imibono yethu okusiphatha sibuthelayo ngaphakathi. Mina ngumama owasila owaphuma esikhane senariti kuBrown, kuthi ke le-Jackson ebuyayo ingabuya emathibhelenti ibe igugurendi yesibili, ngoba siyazi ubana umphakathi wethu awufunakali. Ngibe sengithi kugawule, inkawu yazalula esihlahleni kodwa ugaja yalukhutha kwelini la.
Siyabona bantu bakwa-Studio 7, nengikhuluma ngokhuphe ngibiye Homestead. Hayi, siyayibona nje indaba esibiswe ngumnankagwe ye-lockdown hape futhi. Hayi, khona kulungile but akulunganga ngoba kakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sisizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona, kodwa abantu bayaphikisana. Lokhu esiphikisana nje lathi sisemazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni, lalona la uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqatha ukuhlaba injekiseni. Ya, yikho esikubonayo futhi nangilo mbuzo lokho engisawubuza angiwutholi impendulo abangiphendule. Ukuthi ungatesti uthola le corona uyahlatshwa or kumbeni uyahlatshwa uvikele ukuthi icorona ingakungeni, yikho lapho azange ngaphendula ukuthi odokotela zange bamphendule kuyo. So lokho ngikhona apho ukuthi ngilo mbuzo wami nalo ukuthi ngiphendule, angazi umbe bazamphendula nini odokotela.
Yebo, yebo, Studio 7 linjani madu? Uta hayi, mina mfuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kati bantu besintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu lingalabuhlobo labo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi, lani libe ngabantu. Kati manje liyifunelani devolution nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga? Lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power, liyayenzani lina lifuna lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besizayizwisa isintweni ukuthi lifuna devolution of power besiya kuthi hayi abantu bakamthawaziseke esukumile bama njengoba liyabe lokhu elifuna kutshona ukuthi chamisa alikwazi ukuthi kutshona kodwa-ke isintu liyasazi liyakwazi lamabizo esintwini landelani kumbe ibhethu likazulu kumbe izaphu loba enye nje iphathi elingayenza lina abantu besintwini khanyelani oncube oncube bayo lokhuzele MDCN yakhe wagcine seginywe futhi nguchamisa lifuna ukwenzani kade bantu besintwini lithandelani kade ukukhokhelwa lana-ke likhokhele ke libe ngamadoda lifuna ukube likhokhelwa katestithi asifuni ukubuswa ngumfazi asifuni ukubuswa ngumfazi ukhuphe kafuni ukukhokhelwa ngumntu ongelabuhlobo layo urayithi okwedlula lini ziwula lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda indaba lingazikhokheli lani-ke libe ngamadoda njengamanye amadoda ampumalanga lifuna ukuhlala likhokhelwa nje umntu okhulumayo lo nguncubo seharare epoefi mfuna ukuthi lani-ke livuke libe ngamadoda mani vusani sukumisani imsila uyazi inji ngahlala umsila uphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi iyabili igwala ake liphakamise umsila lani libe ngabantu awu bantu besintwini liyayangisa mani ngento yokukhokhelwa
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumela nge-WhatsApp sithanda ukulazisa balaleli ukuthi silodubo lencingo zethu kodwa qhubekani lithumela imilayezelo yenu kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lehlile ngesilinganiso esifika ngaphansi kokukodwa ekhulwini 0.4% nxa kuqathaniswa lamaviki amathathu adluleyo. Isigaba seMichigan yiso esikhokhelayo kumanani la. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika edolobheni le-Reston esigabeni seVirginia, umnumzana Dan Moyo, ukuze sizwe ukuthi lapho akhona kunjani.
Siyabona ukuthi even ama-numbers awe-hospitalization, ama-numbers abantu abafayo asehlile kakhulu. So kuyathembisa ukuthi ama-vaccination lawa akhona ayanceda. Njalo futhi I think kuyatshengisa ukuthi abantu abaningi sebeyithatha serious udaba lwe-COVID. Ngoba siyabona abantu abaningi vele especially eVirginia kungumthetho ukuthi kumele ugqoke imask isikhathi sonke ma usendaweni okulabanye khona. And abantu beVirginia I think bawulandela lo mthetho ngoba angaze ngiphume ngiyemashophu ngike ngibone umuntu engagqokanga imask, ngihlala ngibona wonke umuntu egqoke imask. Njalo futhi siyabona abantu sebeqala ukuthi bahlangane benza amaphathi, even though amaphathi akhona okwamanje ama-numbers akhona asasemalutshwane kodwa siyabona into seziqala ukuvuleka. Lezikolo baqalile abantwana ukuthi manje sebezofunda I think amalanga angu-4 ngeviki sokumele baye esikolo manje. And then I think kule langa eli-1 abafunda khona bese ezindlini. So konke lokhu kutshengisa ukuthi hayi ngempela izinto sezivuleka, igciwane leli seliphela and abantu sokumele ukuthi bananzelele ukuthi uma ungavaccinatwanga kungaba le problem.
Siyabona ukubana uhulumende kamongameli Biden usethe yena wonke umuntu oleminyaka yokuzalwa evumelayo ukuthi ahlatshwe ahambe ayohlatshwa kungakhathalekile ukuthi usebenza msebenzi bani. Kuzaqeda yini udubo lokuthi ibe imemetheka i-COVID-19 nxa bonke abantu abafuna ukuhlatshwa bengahlatshwa?
Siyabona utshintsho solukhona ngala ma-vaccination okubana okutshengisa ukuthi kule themba lokuthi ngempela ayasebenza. And so ukuthi silihlule leli gciwane kwamampela siqedelane lalo, I think ukuthi wonke umuntu avaccinate ngoba abantu uma bengavaccinatanga i-chance yokuthi bayispreade futhi amongst bona themselves inkulu kakhulu. And njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi ama-vaccine la asikwazi ukuthi akuprotecta isikhathi esinganani after qedwe uhlatsho ukuthi ize chance ukuthi ungaphathwa ligciwane leli even after so vaccinated after a certain time elingakugulisa yini. So izinto zonke lezo kumele sizinakelele and singavaccinatewa sonke, so kusho ukuthi ngezinye indlela singeke sakwazi ukuthi silithelelane leli gciwane ngoba lisakwazi ukuthi liphile emzimbeni yabantu. So kubalulekile ukuthi abantu ba-encourage.
Umnumzana Delmoyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika edolobheni le-Reston eVirginia. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Ilunga lebandla le-MDCT umnumzana Patson Murimoga uthi usezame okunenginengi ukuthi kubotshwe umkhokheli webandla umnumzana Douglas Munzura athi waphambula imali yebandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelaviki elithukela.